sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 13 kumfumfu 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje sebelikhulu elilamatshumi ayisithupha lane kuphela 164 abantu abalokhu bephethwe yi-COVID-19 kuleli ngemva kokutholakala kwabedlula inkulungwane sebepholile izolo.
Ubhosi nxa engahlonipha amalungelo abantu, izisebenzi ziyalandela ubhosi kungakhathaleki ukuthi zifundisweni.
Uhulumende uthi abotshiwe amapolisa ajikele intuthu ehitshayo ithiye gazi ebhasini ebilabantu eHarare izolo.
Uhulumende kumele ukuthi atshele abantu ukuthi kuyini okuyikhona okulihuha kuyo, okuyikhona okumfuqayo.
Udaba lokugejwa kwamathambo alabo ababulawa yigugurawundi luqhubeka lusehlukanisa abantu ngemibono. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu abalokhu bephethwe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lehle ngezinga elikhulu izolo lisuka kwabedlula inkulungwane 1277 laya kukhulu elilamatshumi ayisithupha lane kuphela 164 ngemva kokuphola kwabantu abayinkulungwane eyo kodwa elekhulu lamatshumi amabili lambili 1122 ngamazwi acacileyo sebengu 164 kuphela abantu abalokhu bephethwe yilomkhuhlane kuleli ngoba abanengi sebesindile. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balitshumi kuphela kuthi asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamatshumi amathathu 213. IJohns Hopkins University ithi asebebanjwe i-COVID-19 emhlabeni jikelele bedlula izigidi ezingamatshumi amathathu 37,694,366 kuthi asebefile bedlula isigidi esisodwa 1,078,874. Uhulumende uthi abotshiwe amapolisa ayisikhombisa ajikele intuthu ehitshayo ithiye gazi ebhasini ebilabantu eHarare izolo. Ividiyo ebonwe yi-Studio 7 iveza abantu ekade besebhasini le beseqa bephuma buthumuthumu ngamafastela bebalekela intuthu ebisibambile phakathi. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko lwethule umbiko enkundleni yeTwitter lusithi amapolisa la aphange abotshwa njalo azamiswa emthethwandaba. Luveze njalo ukuthi iqembu laleyo bhasi libotshiwe lalo ngoba umtshayeli bekunguWindi. Isehlakalo lesi sisolwe kakhulu ngabantu abanengi besithi siveza sobala uchuku lwamapolisa. siqoqelo lwela amalungelo oluntu njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Amapolisa alokhe engafundiswa ngendlela efaneleyo ukuqeqeshwa kwabo kakuhloniphi malungelo abantu, kanti ke lanxa ungabaqeqesha ekuhlonipheni amalungelo abantu bona bengamapolisa bangaphansi kwahulumende ongahlonipha amalungelo abantu. Ubhosi nxa engahlonipha amalungelo abantu izisebenzi ziyalandela ubhosi kungakhathaleki ukuthi zifundisweni. Okudingakalayo yikuthi uhulumende yena ngokwakhe ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe iconstitution yeZimbabwe, ahloniphe imithetho yomhlaba, azehlise ebantwini baZimbabwe babuswe ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke ngaphandle kokuthi baqeqeshwe ekuhlonipheni amalungelo abantu, kusamele njalo kube logatsha oluzimeleyo olokuhlolisisa ukusebenza kwamapholisa lapho kuyabe kusolwa ukuthi kazange ahlonipha amalungelo abantu. Kuqine ukulwa lobugebengu bokungahlonipha amalungelo abantu noma kungaphi, kusemapholiseni, kuku-ami noma kubani. Akungabi khona umuntu ongaphezu komthetho, bonke abantu behliswe ngaphansi komthetho bahloniphe amalungelo abantu.
Uhulumende uthi amapholisa lawa aphange abotshwa khonapho izolo. Singathi lokhu kuveza yini ukuthi uhulumende njengokutsho kwakhe ngempela uyawahlonipha amalungelo njalo uyawulondoloza umthetho?
Amalungelo abantu akaze ahlonitshwa kusuka ngo-1980 kuze kufike namhlanje. Akaze abantu baphathwa ngendlela efaneleyo ngandlela thile kuso sonke isikhathi kule ndawo lapho abantu amalungelo abo abengaphathwanga kahle. Lokhu ukuthi ubona amapholisa kuthiwa axotshiwe kumbe abotshiwe lapha lalaphana akakuvezi lakancane ukuthi umthetho uyahlonitshwa ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa, ngokuba ukhuluma ngento eyodwa nje phakathi kwezinto ezingu-1000 eziyabe zenzeke ngalolo suku, izinkulungwane eziyabe zenzeke ngalolo suku. Ngakho umuntu nxa engalungiswa kukodwa, ngoba lakho lokho kuvele kuthelevishini, kwavela ku-social media, abesebophalo kusasa avuke emkhuphile njalo, akuvezela kancane ukuthi kuyahlonitshwa amalungelo lomthetho. Kuyikuvala nje amehlo abantu, okuyinto esiza kuqhubeka siyibona njalo iqhubeka isiya phambili ukuthi okuthiwa i-catch and release, kubotshwe umuntu abesekhitshwa aqhubeke esenza ukungahlonipha umthetho lamalungelo abantu.
Umnumzana evidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwempiko kahulumende eyokuthi uphakathi kokuphendla umhlahlandlela ozalandelwa kuhlelo lokugebha amatambo abantu ababulawa yigugurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha. Iphephandaba leKroniko libike izolo ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya yilo olukhokhela lolu hlelo lusebenza leNational Peace and Reconciliation Commission. Udaba lolu luvusa umfutho ovele ukhona phezu kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili eMidlands laseMathebeleland libutho le-5th Brigade phakathi kuka-1983 lo-1987. Lanxa abasekela uhulumende besithi ukugejwa kwamathambo lokhu kulinyathelo elihle elilakho ukupholisa amanxeba, abanye bayakusola besithi uhulumende kaluphathi kuhle lolu daba. Siqoqelo cubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobazi Magonya.
Eqinisweni uhulumende kumele ukuthi atshele abantu ukuthi kuyini okuyikhona okulihuha kuyo, okuyikhona okumfuqayo ukuthi akubone kuyinto eqakathekileyo okwedlula ezinye izinto eziguqelana legugurawundi yonale, ukuthi aqale ngakho. Ngoba nxa sikukhangele uhulumende kumele ukuthi aqale ngokuthi ke kuthonisiswe amacala okuthi kanti sabulawelwani abantu bona abokuthiwa bayiphandwa lamhlanje yamathambo abo ekwenjiwe lapho abagqitshelwa khona kanti babulawelwane okwakuqala yinto uhulumende uma lidinga ukuqala yenzeleyo ke kube le commission i-commission which would be an internationally constituted commission eyiyona ezakuyacubungula udaba lwegugurahundi kuqala udaba lolu abantu beke belungenele bezike kilo sibili singaqeda lokho unxa i-commission leyo ingaqeda sokuza kuya ke ngathi ama-survivors sisaphilayo esilezihlobo ezahambayo ukuthi sibona ngani kungenziwani ngezindawo zonezo lapha okulele khona abafowethu okulele khona obaba omama esone so forth
kodwa uhulumende lalabo abasekela lolu hlelo bathi banenga abantu abaphathwa yilumbuqazwe abalusekelayo uhlelo lokugejwa kwamathambo abantu
uma uhulumende elomcabango ukuthi ayekwemba abantu ababulalayo ayebangcwaba kutsha kumele aku-understand uhulumende akuzwisise kube sobala ukuthi into le kayenziwe ngesiko ngoba esikweni lakwethu umuntu kagejwa umuntu nxa engcwajiwe akumanga ongelaliba mfowethu nxa abantu bona bakumbe bangu-92 ababulawa bagejelwa ndawonye irekhodi nxa zikhona ukuthi ngubani lobani 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 abalele la akwenziwe i-tombstone amabizo abo wonke ebhalwe khonapho ukuthi lapha kulela uzibani lozibani 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 siyasikubona isikhathi esiningi ungahamba lo be-post office kobulawayo lapha uyafica kule tombstone ngoba kulamabizo abantu ababhaliwe khonaphana abantu ababhubhayo ngesikhathi sempi yona liyana or abantu ababulawayo ngesikhathi sempi yamakhiwa yona liyana kanti ke lathi ke khonokho kungenziwa nkomo andibani ukuthi abantu laba begejwa ngibona ngabe uhulumende kalandi le usiko o amasiko abantu engabuye zositshela ukuthi iningi labantu abasekela uhulumende bathi ayisikho lo comfort
umnumzana mqondo bansi magonya uhlaziya ezombusazwe
Yebo 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 mtshakaza omuhle siyalenxusa kuhlelo lwabatsha olwe three connection ngolwesibili maviki yonke namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lamhlabeni jikelele sizahlolisisa ukuthi leli gciwane seliphazamise impilo zabesifazana okungakanani sizaphinda siphathe udaba lokukhalala umsebenzi kwababalisi lokhu izikolo zavulwayo ngenyanga edluleyo befuna ungezelelwa iholo. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyakusekela ukukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba ucwaningo elilwenze ezikolo ezigabeni zonke zelizwe luveze sobala ukuthi ngempela ababalisi balezikhalazo ezijulileyo ezibangela ukuthi bengayi ezikolo. Leli bandla lithi izikolo ezinengi sokuzindawo eziphehla ukungezwa kwabantwana njengoba bengumhlambi kazelusile. Ababalisi laba sebekuviki lesithathu bengayi emsebenzini ngoba bekhala ngeholo eliphansi lokunye okugoqela ukuswela imithi yokugcoba ezandleni ukuze bazivikele kugciwane le-coronavirus ama-sanitizer ngesiNgisi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Sibone bacubungulile bonke silama-province angu-10 lapha bathi average 2-3% ngama-teacher khona njalo bonke vele 100% akula educational activities akufundwa abantwana baphongubiswa bedlala itsoro badlale lokhu lalokhu abanye bangena emahofisini ufica sokuphongubambana ongani ngabantu abadala yikho ke siyaxwayisa abazali kakhulu ukuthi okwa manje lifakelana abatwabeni engozini sizwe umthungameli wa parents association eHarare sithi bona abasoze balalela ama teacher bazalalela uhulumende uhulumende kathesi udinga abafana abalutshwani abangafundanga abakuthiwa bazathatha isikhundla zama teacher ngabantwana abavayela kuborder gezi iningi yabo abazange baqeqetshe abazange bafunde yikho ke sithi sifakelani abantwana engozini uhulumende wenu bazali uthi akuladubo ngesikhiwa kuthiwa icrisis
manje njengebandla linalithini kwenziweni
Mahlabe Zulu sizama konke ukwenzela ukuthi kusasa kube lobufakazi ukuthi sizamile ivike phelileyo simzwile upresident wezana PF ubaba uDim Nangagwa esithi kasoze thuswele ngamateacher samuzi uKhen Matema la uminister weEducation esithi selabantu abang 10,000 abameli kuzafundisa konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abalandaba lemfundo elomkantsho ngaphandle kwabantwababo ede befunda ngeWhatsApp ngemishini yalelo ezinsuku itechnology abethi befunda kuradio ngapha emaphandleni esikhona thina enkaya emadlambuzi ebhikitha elupane edwinga akula magetsi akula konke lokho yikho ke bafuna abantwababo kuphela baye ezikolo abethi bagcina sebebasebenzela into esiyenzayo sisiza kwenza ukukhankasa ukuthi abadala labantwana labazali bahle batshengisele mhlophe ukuthi uhulumende lo kananza abantwana thina sikholwa ukulandela amalungelo esaphiwa yi-constitution amanye akhona ngokudemonstrator okutshengisela yikho ke abazali bangabloke belalisa inkophe besesara abantwababo bazatshona ungabona ubaba ele-form 4 nomama ele-form 4 umntwana ebele-grade 7 yikutshabalala kwesizwe sakwenu
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi oyisiphathamandla kuhulumende kaMgabe uMnumzana Sevia Kasukuwere uthi kazihluphi ngemizamo enziwa ngabatshutshisi eyokuthi abotshwe ngele South Africa limphendukise ekhaya azebhekana lamacala enkohlakalo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi inkantolo iza kwethula isinqomo sayo namuhla phezu kwesicelo sowake waba lilunga lezanu PF uMnumzana Godfrey Senengamo esokuthi akhululwe ngebail. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ninjani balaleli be-Studio 7? Mina ngumanzini we-Jacob kwanapha nje eMberengwa lapha. Yazi sidakekile ngomama lo kuthiwa ngumakhubhe lo Monzulu. Sidakiwe ngabo. Angikwazi ukuthi ngabantu abanjani. Kodwa okusalayo ukuthi abantu laba libatshile ukuthi ukukhokhela abantu kupolitics ayisiyo nto yekhothi. Khothi ngeke isinike umuntu ofanele ubana sikhokhele. Please, ukhuphe asizanga vele simvotile. UMonzulu asamlahla kuma-elections. He's a poor hungry. So into khona lapha ukuthi nalana she thinks yena umbinqe she's a presidential staff uMonzulu aka chane lati into ayenzayo noma kuphe wakhe ivele ilosiba lozano phakathi vele abangazikhohlisa akula ngitho noma oyedwa mina lapha ngikhona siku branch ekhona abantu bonke abakhona hayi bakhuluma okubuhlungu ngabo laba bantu ukuthi ngabe kuthi abakwazi ukuthi into abayenzayo isizondisa kanjani ngavele abakhulumi lokukhulu please please abeke basixolele asibafuni asibavotelanga amavoti abo akangazanga akhawunti ke amavoti abo nxa ekhawunti akuchamisa then uchamisa becomes the president nxa engakhawunti lokhu abawukhulumayo kuhamba kanjani please please abake basixolele asibavotelanga yebo kambe ngendaba yokuthi basupportwa izanu bakuphalamente but bavotelwa ngubani bamelele bani heyi ake lisixolele nomakhuphe sidiniwe ngani
Nivuka njani basakazi bestudio 7 ngupeter kobhide endunene ngisithi ngaqhuba kahle umhlabezi wethu olisenzela wona sibonga kakhulu ukuthi inkosi liphathise siyamangala ukuthi kathi uthokozane baqhubekela phambili lokho belusana lo Chamisa kambe ama-MPs akhe akhethwa ngabantu abantu bona bami ngaphi manje masebethathelwa ilungelo labo lo lokuvota sebethathwa kufakwa abantu abangazange bebavotele ha kodwa isiphetho kuzabonakala ukuthi induku xaxa kuyawe la Chike ngikhona lapho kumahlasela sa channel uvuka kanjani bodiza sauthi mahlasela nasiqe uvuka kanjani jike ngese Joseph Abraham Kathe sakholwane uvuka kanjani khona lapho bodi ngithi philipilo ende uzinazele nge COVID-19 sadika kethane vusumuzi mduduzi losankosi usiphojiyana philani izinazele namadoda i COVID ayiphelanga
njani basakazi singasiloke sifaka lapha ama-odito angini kadanga sazi ukuthi kuhamba kodwa kuthiwa sikhuluma izinto ezisenhliziyweni zethu xa sizikhuluma zisafiki thina sifuna ukuthi kona sikhulume sibili ukuthi kambe shuwa lubaba lo bathi ngobaba mlangagwa lo lowo phela nguramakopa lo ukhangele esouth africa vele yena kakwazi ukuthi angabe usathini nguramakopa ngoba kathesi kunjenje ufuna ukugijima ehlala phansi abomvumthetho ukuthi ye umuntu ozachothoza yena uyambuka uyayehluleka ukuthi abone ukuthi amatitsha hala mali yena kakwazi ukuthi utitsha uqakathekile ngoba yena ukuze abe khona phana wahanjiswa imfundo kakwazi khonokho kathi yena uvalane wathi yena ye abantu bazakhululeka ikukhululeka khonokho abantu kabamthethisi kabathethisi igovernment yakhe igovernment yakhe kabasayifuni abantu two laba bantu lokhu zini umakhuphe lo Chamisa hayi labo bonke bobabili bayizehlulekisa vele abantu bangazi bethi uchamisa sesambona thina vele Chamisa laye ngeke abusa abantu ngumtitisi kamgabe ngumgabe omncane nalo uchamisa yenalo yenalo kalakahla kamgabe ukungena kuchamisa kuya kumgabe straight mgabe lwa akula muntu ongenza kanje so yena usuka khonale ebuyutini bakhe buyetatazele funa uzoqansa phezu kwekhanda likamakhuphe mina abantu angikwazi ukuthi bayala lokhu besula umakhuphe ye makhuphe usethengwe izanu yesithenge izanu zehlulekela yodwa izanu kodwa ithi zehlulekela khwaphi i-opposition iphatha kula lutho bese sikufuna kuphela emathebhelelendi ukuthi abantu bakithi emathebhelelendi ake lizame ukuthi lani ke likuqoqane libe yimvumba ke lithiyane lento lezi ezesihlonini kade kumbe kalizwa loke libhizi likhangela uChamisa lowo Chamisa uzolisiza ngani njengoba vekasomntu wakini 40 years lokhu esithwele nzima silamgwaqo nkayirodi akula phezi rodi lapho kulomdala khona unkomo ungahamba uhamba ngokuyi-street lokhu elingaboni lo nkomo laye futhi bona abazi bamenzela isithombe bathi ngufather zimbabwe futhi abazange bamhloniphe uChamisa nguye osiza kuya esilungisela ngapha thina asitshiyaneni labantu laba bangali baphetha kathangana
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe abanye babancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kwele Uganda baphakathi kokudinga imali edlula amakhulu ayisishiyangalombili $800 okumele babe sebeyihlawulile kusiyafika ngolwesine. Lanxa uhulumende wele Nigeria azise ngesonto ukuthi usediliza ugatsha lwamapholisa asolwa ngabaningi ngochuku olwespecial anti-robbery squad kumbe i-SARS, inkulungwane zezizalwane zakulelo lizwe zitshengisele izolo zisithi kazithembe ukuthi solucitiwe lolu gatsha. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uqale njalo imihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho isolo ngemva kokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19. UTrump ube lomhlangano esabelweni seFlorida lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele ukuze anqobe uMnumzana Joe Biden, yena athi uzabulala ilizwe engaba ngumongameli. UBiden yena wethule amazwi eCincinnati laye wakhuthaza abantu ukuthi bamvotele kukhitshwe uTrump embusweni. UBiden uthe uTrump akazihluphi ngabantu, ngakho kumele ahambe. Kusenjalo, idale leCongress liqale ukubuzisisa okhethwe nguTrump ukuba ngumahluleli weSupreme Court izolo, unkosikazi Amy Coney Barrett. Abebandla eliphikisayo lamademokrasi basole uBarrett besithi engangena kulesi sikhundla ulakho ukwesula umthetho wezempilakahle ovikela abanengi owe-Obamacare kumbe i-Affordable Care Act. Kodwa ama-Republicans athi kumele angene kulesi sikhundla. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio, uMnumzana Tim Moringayi.
Into le ukhetha ujaji u-Amy Barrett isihlulu zabantu abaningi, ngoba singakhumbula ama-leaders e-Republican Party akhuluma athembisa wona in 2016 laphana uJustice Antonio Scalia azabhubhe ukuthi in an election year akula khetho lukajaji elizayenziwa kulona until umongameli welizwe esekhethiwe nge-election. Ama-Democrats ahamba laleyo program ukuthi babezamelela ukuthi oyazaba ngumongameli uyoyaza khetha ujaji wayemfuna. But sesibona ukuthi abantu bathi ngesintu iqili alizikhodi umhlana. Sizabona ke ukuthi bazahamba njani, ngoba sibona uJudge Barrett ehamba in a way ukuthi vele she is going to be confirmed, but bapromiswa ngama-Democrats ukuthi labo bazayenza into abangayikwanisayo ukuthi bavule i-court ibe le 11 justices, labo bafake ababili babo ma uBiden enganqoba.
Abebandla lamademokrasi bona bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukwenqabela ukungena kukankosikazi Barrett kulesi sikhundla. Lanxa nje bengelawo amanani edale lesenethi, ukukhona yini abangakwenza okungabaphumelelisa?
Angiboni i-successful barring ka-Justice Barrett, ngoba nje ushile ukuthi ama-Locusen, ama-Democrats kalawo ma-number unless i-last minute change nga-4 ama-senators from the Republicans of ukuthi ka-Tess vale 2 bamelela abanye abayi-2. So sizabona ukuthi indaba yangikhona izaqhubeka kanjani, but sibona ngantwa uBarrett uzakonfirma in the next week or 2 ohambayo kwaka-Tess.
UMnumzana Tim Moringayi, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Sebe likhulu elilamachumi ayisithupha lane kuphela 164 abantu abalokhu bephethwe yi-COVID-19 kuleli. Uhulumende uthi abotshiwe amapolisa ajikele intuthu ehitshayo itiye gasi ebhasini ebilabantu eHarare izolo. Udaba lokugejwa kwamathambo alabo ababulawa yigugurawundi luqhubeka lusehlukanisa abantu ngemibono. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.